Sina njengoba sidlibandle livele ebantwini sizakwenza lokho okufunwa ngabantu sithi we will resonate with the masses ngesikhiwa kutshengisa ukuthi abantu bathe bazakuya ku-demonstration lathi sizahlangana labo ngoba vele thina sibunjwe ngabantu into enkulu esiyisola kuzanu yi-corruption ubusela lobuboli lokudla into zabanye bengasebenzelanga ithiyajwa yakhupha ama-diamond baqeda bayithi du khathesi imali ze-covid ezifana zibuye zizencedisa abantu bezinto babe bayazidlela imali ekuthiwa yi-command agriculture bazidlela i-dairy marketing board layo ifile nje bathatha inkomo zonke eze-cold storage bazidlela i-cold storage ayisekho into eziningi esingathi thina le command agriculture imali zangkhona azibalansi abantu bayahlupheka sithi thina njengoba siyizinhlanzi sihlale emanzini siza kwenza lokho okufuna nguZulu ukwenzela ukuthi iZANU PF iphume kahle constitutionally
abeZANU PF bathi elikwenzayo lapha njengamabandla aphikisayo yikuzama ukugenqula uhulumende owakhethwa ngabantu ngoba lanqotsha kulolo khetho lithini ngalokho
asifuni ukuchaya ikhu njengoba yenzayo bona ngoba ungachaya ikhu la uzaphuma ngekhu thina sifuna ukukhupha nge-constitutional means i-demonstration ivunyelwe ilizwe lonke lingademonstrator hayi umnankagwa labangani bakhe baza mele eceleni kahle asifuni ukuchitha igazi singazi ukuthi ukhuphe lo monzora lo mdzuri lo komiti baza kuyanga ngoba abantu vele sebahlanzile ungavele usebenze labo chombe lawo ngichombe umsebenzi mkhulu mahlabezulu lo awumlingelanga ukukhuphe uyasetshenziswa nje ukuthi edilize idemocracy abasadilizi iMDC kuphela sebediliza idemocratic dispensation sebediliza isiqu esithi ngumbuso wabantu esithi idemocracy bangachitha badilize babhidlize iMDCA hathi bantu akusela democracy sebezifunela ini i-one party state esayala ngo-1995 i-one party state babeyifuna yikho ke sihlangana labantu sesibonile ukuthi bafuna ukuwisa i-democracy hayi ibandle elilodwa